Saqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007. Sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani i-advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezimnyama kodwa iPhakamani eseMpandeni. Wathola i-Certificate of Excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye ye-Habakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007, umnyaka uphela kusiya ku-2008. Ubaba uNleya sasebenzelaye kakhulu sibili, etshengisa ulwazi oluningi kakhulu, esebenza le-community lama-Habakuk Trust Action Teams eMpandeni agoqela ama-action teams emahlabazihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Bakhankasa sibili ngendlela enzima. Ubaba uNleya besebenza lobaba oPrince Mpala, labo Mrs Mbengwa, labo Six Boys eNdebele, kwaze kwatholakala ama-donors agebha imigodi engafika 15 endaweni yona leyana. Basebenza njalo kanzima ukuletha intuthuko ezigabeni ngoba lokutrena kwama-water point committees. Njengoba sikwazi ubaba uNleya wayengumphathi isikolo, so wayelolwazi oluningi kakhulu. Iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono kombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayeveza ulwazi oluningi kakhulu ikakhulu ngama-current affairs, sithi sifika khona ngale Mpandeni sokunguya kubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayebala kakhulu, wayele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Le indaba enzima kakhulu. Amapolisa kumele edinge abantu labo, whether ngabe homicide kumbe be-forensics. Kumele kube lexuku elizayo khona ngale abantu laba bebanje, ngoba ama-cases anje asevamile sibili eMathebeleland South, ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe kuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. So siyakhuthaza amapolisa ukubana asebenze gadalala, besinike le feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula ko-BD last year, kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Bamthela ngeparafini wayelama-dread, basebemchisa. Lakhathesi abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababa uNleya, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli, singakafiki kuDisemba. Thina njenge-Habakuk Trust sisebenza silama-action teams asePhakamani. I-action team yasePhakamani ikhokhelwa ngubaba uPrince Mpala. Le-action team yasemahlabazihlangene, le-action team yaseValukhalo ngama-action teams eMpandeni. Ama-action teams la akhokhelwa ngabakhokheli abavela ezigabeni, yibo abangamehlo lenyawo lezandla ze-Habakuk Trust. Bakhankasela ukuthula ezigabeni, bakhankasela ukuthandana ezigabeni, bakhankasela isiKristu ezigabeni, ukuba nabantu behloniphane, bengabulalani, basebenze nzima. Ngikhuluma nje i-action team yePhakamani lapho uMuyi uNleya ayingxenye, isebenza gadala ilama projects achiyeneyo, bale project ye balama projects entandane, balama project njalo amanzi, okutshengisela ubana thina njenge-Habakuk Trust siyaqakathekisa njalo siyakhuthaza imisebenzi yokuzenzela ye-self-help development lokukhankasela ukuthula ezigabeni.